sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku-4 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga.
Inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abakufirst family, labo ababusayo nalabo abaseduze labo kakhulu.
Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala awetheswayo.
Mina ngibonayo ukuthi kule politiki eningi esingene kukantolo lemacaleni la.
UZulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwela ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla.
Kungabangela kakhulu yikwehla kwesidingo semali yethu. Yikuyabani lokho? Lokho sihlangana lakho kakhulu nomkambona lowenzakalayo e-VCC. Imali yethu iyawa kakhulu adenisiyesona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga. UJikore wethule amaphepha okuphikisa inotho ayefuna kuyabelwa ngokwehlukana kwakhe lobona ebalisa amaplazi angamachumi amabili lanye 21 izitanda ezimbalwa lendlu eDubai lenye inotho enengi nengi okwesabekayo ebiza izigidi lezigidi zamadola. UJikore uthi ufuna ingxenye yenotho ebalisa iziphiwo abaziphiwa ubona abaziphiwa nguyise gabona umgabe esaphila. Ibandla le-CCC lisole kakhulu inotho le lisithi itshengisa ukuthi inkokheli iyahwaba. Kesizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abantu beZimbabwe babamba umlomo wangaphansi uma belandela indaba kaBona Mugabe lo Simba Jikore eyokwalana kwabo ukuthi wayidivorce. Into ebabambisa umlomo wangaphansi bemangala yinotho lempahla abalayo bona bengabatwana abelokhu besakhula. Bale notho etshengisa ukuthi banothile yibo abanye abantu izipantsha zeZimbabwe abazuza inotho besebenzisa uyise zala loyise kaBona ngenxa yokuthi babe ngabatwana befirst family umkhwenyana lontombazana ozalwa ngumuyi umgadi. Singakhangela kuhle sibone ukuthi balamastendi lezindlu lezimota lamaplazi amaningi adlula 21. Kona besithi umuntu yedwa kabe leplazi elilodwa, one family one farm. Sibonile njalo ngedivorce kababa uThiwenga lomkakhe, sibona impahla futhi enengi etshengisa ukuthi laba bantu ababusayo bazihuquluzela inotho besenzela abantu babo siyazi kubi isikhathi esiningi uma abantu sebedivorsa konke kuyachaywa uma besathandana bachaya indiva bengafuni ukuthi into lezi zibone ngozulu kulesikhathi eside abantu bemangala ukuthi kanti inotho yeZimbabwe iyapi khathesi sesibona ifamily abantu ababili njalo bengabatwana uSimba Chikore lo Bona Mugabe bale notho engasoze ibe nomunye umuntu eZimbabwe uma sikhangela iminyaka yabo
manje pho njengoba besithi bona inotho le bayisebenzela ke
achibo sesicubungile thina abanye lale bandla labantu iCCC sakubona mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abaku first family labo ababusayo lalabo abaseduze labo kakhulu siyakwazi ngesikhathi zikaMgabe kwaba lo minister la uChombo nomkakhe khathesi umkakhe ngudeputy minister khulumende naye kwakhanya izindlu eziningi kwakhanya imota eziningi kwakhanya amaplazi amaningi sathi okukaChombo sikubonile namhla sesibona okukaSimba Chikore lo Bona Mugabe kusasa ke sizabona okukabani kutshengisa ukuthi into eziningi zifihlakele abantu uma besathandana mdlana wokuchitha umtshado uzakhanya kuthi idlwe abantu babamba umlomo wangaphansi bakubone mhlophe ukuthi asilo gold lodwa elitshontshwayo ayisiwo ma diamonds wodwa atshontshwayo ngitsho lo mhlaba ngitsho le notho ngitsho lo hard cash yikho ke sithi abantu beZimbabwe bathini ngobusela obunje ngobuqilindini obunje
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Umsekeli kamgcini isihlalo webandla leCCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala abalisa elokuphehla udlame awetheswayo. Usikhala ufunyanwe elecala lokuphazamisa ingalo yomthetho wahlawuliswa ifayindi yamadola akwele Melika angamakhulu ayisithupha kumbe ukupika kwenyanga ezintathu. Umthethwandaba kamanje wethule isinqumo lesi izolo. Umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi usikhala lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kumele bakhululwe ngoba amacala abawetheswayo engawamanga. Eloba enkundleni yeTwitter uChamisa uthe ngokuthola usikhala elecala uhulumende weZANU-PF uzigwaze ngowakhe ngoba sokusobala ebantwini ukuthi injongo yakhe ngeyokuhlukuluza amalunga eCCC. Ungarivume ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine ngeviki edluleyo ngemva kokutholakala elecala lokutshotshozela uDlakela. Ekhuluma phambilini kokugwetshwa kwakhe izolo, usikhala uthe kusobala ukuthi uyahlukuluzwa kodwa uthe lokho akusoze kumephule umoya. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu ofundisa izifundo zokwethulwa kwembiko e-University of South Africa, UNISA.
Mina ngibonayo ukuthi inkantolo zeZimbabwe azisizo inkantolo lezo zokuthi amacala achasiswa ngendlela elungileyo. Mina ngibonayo ukuthi kule politiki eningi esingene kukantolo lemacaleni la ungarivume nxa ungabuka imfanekiso ayifaka kuTwitter lakubuFacebook washo ukuthi abantu nxa bephuma phandle besiyayenza iprotest bengabi lodlame bengayenzi into ezingekho emthethweni and konke lokho kusemgcekeni angazi ukuthi umagistrate obethonisa isicala lela kakubonanga ngenxa yakhe waze wamgwebu ungarivume ukuthi ayihlalejele, but kukhanya umagistrate amavidiyo kangarivuma abonayo lathi esawabonayo totally different things, izinto ezehlukeneyo. Kuyafanana noJob Buskhali. UJob Buskhali usehlalele izinyanga lezinyanga eChikurubi, icala lingatosi. But nxa sukhangela nje ukuthi izinto ezenzakalayo eZimbabwe, uyabona nje ukuthi hayi, iy'nkantolo zethu sekunepolitiki eningi, and kukhanya engani ipolitiki lezi zisebenzela iZANU-PF ukuthi bonke abantu abakuma-opposition parties yibo abalokhuzayo, yibo abapanishwayo kakhulu compared to abantu abakuZANU-PF abayiphula umthetho.
Yena uSikhala sibone ephiwa ithuba lokukhuluma enkantolo. Ukhulumile wathi yena akalandaba lokufunyanwa kwakhe elecala ngoba umela iqiniso. Njalo uthi kusobala ukubana uyahlukuluzwa nguhulumende ngoba ulwela amalungelo oluntu njalo ungowebandla eliphikisayo. Ngokunjalo uthi nxa kuyikuthi uyavalelwa okweminyaka leminyaka akube njalo, kodwa enhliziyweni yakhe uyakwazi ukuthi umela iqiniso, ubotshelwe ukulwela amalungelo. Ungathini ngalawo mazwi?
Into ebuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uzovalelwa ungelanto ayenzileyo, kodwa ngesikhathi esifanayo kuliqiniso futhi ukuthi ulwela amalungelo abantu abaningi eZimbabwe, especially labo abahluphekayo behlutshwa yiZANU-PF. But into okusokumele sizibuze yona njengamaZimbabwenzi ukuthi sizokwenzani, since umthetho ungekho ehlangothini lwethu, kumele senzeni? Sokumele abantu baqale ukukhankasa manje kuma-embassy, kuma-United Nations, bangaphi bangaphi, ukuze i-international community ingenele kulokhu kwenziwe eZimbabwe, ngoba mukhetho lolo lubuyayo abakhokheli abaningi bamabandla aphikisayo bazozithola sezivalelwe nje.
Hello ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ohlaziya ezombusazwe njalo efundisa ozokwethulwa kwembiko e-University of South Africa eTswane kwele South Africa. UZulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwele ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla. Ilofu lesinkwa elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezimbili, i-1800 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenzakala ngesikhathi intengo yakho konke phose okuthengwa ezitolo ikhuphuka mahlayana. Ezinye izitolo zibikwa zingasemukeli imali yedola leMelika, imali elidola leZimbabwe isifuna elemelika kuphela, kukanti izisebenzi zona zihola imali yeZimbabwe yona elokhe iqhubeka iswela amandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
Ngingabangela kakhulu yikwehla kwesithinza semali yethu. Yikungavani lokhu? Lokhu sihlangana lakho kakhulu ngomkambona lo wenzakalayo ezithi imali yethu iyawa kakhulu against i-US dollar. Kuqala ngibambe khonapho. Ngibe sengisithini ngokwesibili, ngisize ngithi kuyaphaphatheka. Ngitho ngoba uyakwazi ukuthi kule daba egudini lokuthi sesiseduze nama-election. Bese ngiyinanzelele ukuthi emuntwini wonke onemali yithi sikhathi phela ukuthi na lokhu nalokhu ngakuyazama ukuthi kube buphakaphaka kufinyeleleke kumbe kunamalayini anti yakubona. Yikho kungifikise kutheni ngifuna ngisithi kutho ukuthi ngikuliza amandla edola lethu.
Kodwa sikhuluma nje kunjani ezitolo intengo yempahla?
Intengo yezimpahla ezitolo lapha liqinisi ukuthi iyakhuphuka, kodwa uyabona ukuthi enye into engani isisasindibazisa khonokho ukuthi ama-prize akithi iningi lawo asesebenzisa i-US. Now ikukhona kwentengo
Sesikhuluma ngemali le idola leMelika liyatholakala yini njalo osomabhizimusi bayamukela yini eyinye imali engasiyo dola leMelika
ungabukela kube lela sithando yini ngitshele ukuthi izama ngani banqabi khona ngapha khathana kube kucokozela lomkhosi omkhulu kakhulu ukuthi izisebenze kwalezi kahulumende ngokwazo yilo msindo okufuna ukuthi imali yazo iye khona phakathi
Kodwa kukhanya kuzaba lobubelo yini ikusasa liyibona njani
ihleli singababa abanzayo ngitshele njengezinhlanganiso la kodwa izidizi kaphesenatalisisituation yesiphakathi kwalo oluningi lidizi ngokulungiselela kumbe ngokukhankasela ama-elections lamanje kungakakhankaswa kusebhekeni ngenxa yokuthi abaningi bamele i-proclamation ka-president ukuthi abaningi so that bekhalise kukaserias ngokukhampena kodwa vele isimo esikhona vele esingesama-elections thina-ke njengenhlanganiso kasekeli kukhuluma lanawa sikwazi ukukhuluma kwethu kakulungisise kodwa esikuthembayo lesikholayo ukuthi lokho esiyabe sihlale phansi sakutho kumbe umsindo le esiyabe siwenzile udlile umuntu esiyabe sikuthembe sikukhuluma njengoba singa-expect-i ukuthi engasintshani ngoba ukutshintsha every moment sesithangeleke ukuthi engxenye nako ngaguquka after election kukhona okungaguquka kaphese every moment hhayi we don't expect anything okungatshintshwa ngaleso sikhathi ngoba
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi umcebisi kahulumende umnumzana Eddie Cross usecebise umnumzana Hubert Angel owavezwa njengomunye wabahuquluzi benotho ngumsakazo we-Al Jazeera ukuthi azigcinele ipasipoti yakweleBhilitane njalo angalokothi alugqobe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni lamuhla elubhekise kweleBhilitane emkhosini wokugcoba inkosi uCharles. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zethu, ezandleni zenu lina balaleli bethu. Kumbiko helisitumele nge-WhatsApp. Nansema.
nani studio 7 ngisikhumba lokukhulumayo. Ngisacela ukuthi bantu bakithi icela ukuthi nisebenzene nalo aleli bandla libusayo eSandp. Hayi lona liyahuquluza impela. Kusho ukuthi mawubheka nje wonke ama department eSandp ama minister yahuquluzwa lapha. Ayikho indawo esingathi akujonjwa mali. Bonke nje sebazenzela umathanda, bathatha umnotho welizwe bawenza owabo bawufaka esikhwameni zabo. Abasasebenzeli ilizwe laba bantu bonke nje. Nayo president lo abasasebenzeli ilizwe. Cela ukuthi bakhitshwe laba bantu ngoba akusiza ukuthi silokho sibabeke ukuthi bibo abakhulula ilizwe. Bakhulula ilizwe, babulala ilizwe kangaka. Ngeke sithi bakhulula ilizwe laba bantu. Balibulala wese, baqosha amakhampani, baqosha amafeme. Akusena misebenzi, abantu balama kodwa babhizi bathi bona bakhulula ilizwe. Banama-structures. Ama-structures okwenzani bahluleka kangaka, batshontsha, bavulala umnotho. Ayisasebenzi le nto. Sicela ukuthi bantu bakithi nginivoteleni amanye amaphathi. Nabo laba abatshontshayo labo futhi bayejele. Le ndaba yokuthi bona ngoba sezwe ukuthi bona bathembe ukuthi baphethe amasosha, baphethe yonke into amajaji ngawabo. That's why bahuquluza ngeke sibenze next. Umuntu asembuluzela lapho uma nithongela kulezi zinto zazo kumakhamera. So sicela ukuthi kuphele lokho. Siyacela bandla baboshwe laba bantu, baboshwe impela, bajeziswe bonke, bathi lonke njengabahuquluza kuphela. Abajeziswe nguningi ba. Siyabonga.
Alibonani kustudio 7. Hayi, nasiyaphila. Sasiphila nzima ezweni lethu leli. Hey, izwe lethu leli, hayi hayi. Bakithi, kambe abantu bethu abalokusasa bakithi. Thina lokho sibukele. Ukuthi sibe lo mzamo nje ngoba yithi sibaningi kulaba abantu abambalwa laba abayibabaphethe abathi bona bayavusa. Yibo phela abasuthayo sibakhangele ukuthi basutha ngani ngobusela. So mina bengisithi asivoteleni iqembu likaChamisa leli. Yilo labantu abaningi. Sibakhiphe lapho. Sibone la ukuthi uChamisa wenzani la kuhamba kweminyaka mayihluleka la ekhitshwa. Hayi bakithi, space lokho sithwele nzima kanje. Laba yibo ukuthi abahuquluzi benotho ukudlula abelungu. Abelungu babengcono ngoba ilizwe lalo babehuquluza kodwa ilizwe lalilihle libukeka liright, impilo iphilwa kahle. Iphilwa kahle kungaphilwa nzima njengakathesi. Kathesi kulomunye owakhulumayo kuzana malakhe wathi akula muntu obulawa indlala. Ungathi usidla kanye ngelanga, asokubulawa indlala lokho. Udla kanye ngelanga njengenja, ukuthi wena sokubulawa indlala lokho. Hayi bakithi, asizike sizameni. Sesizameni, silulile iqembu wabona lilibuse lezana, libona liwina. Liyabe lirobile. Malingarobanga, angikholwa mina. Abantu siyahlupheka ezweni leli. Abasuthayo bambalwa. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 okhulumayo nguJay Moyo. Ngajabula le audio ma ingazwakala labantu bezanu PF bayizwe. Mina bengicela like lingibuzele ukuthi kobulawayo egodini ukuthi kucontinue kuyakhwe kumiswe yini? Kumiswe ukuthi sayala yini ukuthi kusebenza abantu basesishoneni na yikho sokuhle kwabrika yini? Ifuku yikho phela abathi ukuthi bamiswe yikho lokho obaphuma embusweni siziyakhela indawo zethu. Lemgwaqo uma usuka kobulawayo usiyenkayifile kanti bazolungisa sokuthen ngoba manje imali siyazibona ziyatshontshwa, igolide liyatshontshwa, akula nto ongatshontshwayo. Hayi lapha eZimbabwe ngathi kuyogcina sokufana lamazwe la alempi kusiba levukela mbuso.
Kustudio 7 njani? Ngibingelela lonke basakazi labalaleli baka Studio 7. Bengicela ukungena lapha endabeni yabantu bakithi. Qiniso liqiniso abantu bakithi besindebeleni. Eish, ayazi ukuthi bafunani. Kahle kahle ngicabanga ukuthi uKhen Nkala azakhupha amazwi okuthi ngabe kuthiwa uNdebele uyageza, weza bugeza. Wayebone into enjengaleyo. Abantu besindebeleni angazi ukuthi banja. Lokulalela isikhathi esiningi. Hey, hayi 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 hayi. Abafuna ukuma leqiniso kahle kahle. Umuntu uma ekhuluma iqiniso somunye umuntu wakinqekho umqinise endebeleni sele tribal kahle kahle. Mandebele ngicela ukubuza, why kuyithi thina esithi asibambaneni? Why kuyithi thina esithi ingabe lo bandlu lingabadlulula amashona? But aze ngizwe amashona esithi lingabadlulula amandebele, amashona lingabadlulula amandebele. Aze ngibezwe bekhuluma njalo, aze ngizwe bekhuzana njengathini esikhuzana, aze ngizwe besolana ngalokho abakwenza njengathini esisolana. Mandebele khusamani ukuba amandebele, lingabe ngabathengisi. Ayi kahle kahle phela uyaphosa ukuthi kumbe lenge kukura wondo babe bone ukuthi lingabathengisi. Hayi mandebele asibambaneni mana. Hayi asibambaneni, kuyangisa lokhu mani, kuyangisa. Mina sho abe ngiyakwanza ukuthi ngisijinje ngihlebele ishona kungcono kakhulu. Abantu laba babambene labantu, babambene labana bantu.
Qum 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 shelele qum shelele. Hayi ngikhala ngesimanga abantu bakithi okokuthi abantu bathi bakhuluma ipolitics.
politics bethethisana kathi vele lithethiselana abantu ku politics njalo futhi ingozi eniyenzayo iphone nge communication it's not for insulting somebody we are recorded lokho kuyizinto lezo wena uzathi uzifihlile ubona usuzobotshwa internationally we are not allowed ukuthi uthethise umuntu even if ulisotsha awula mvume ukuthi uthethise umuntu uthembe umbhobho no into engizama ukuyikhuluma lapha ukuthi bantu alikaze lenze ama debate yini so mina ngakayenza ama debate nabo Jonathan kwathi abanye abantu bathi kachaywa ngathi no umuntu kachaywa that shows ukuthi useyabe sekudifithile so into engizama ukuyenza lapha engizama ukuyikhuluma ukuthi yekelani ukuthethisa abantu ngefoni njalo istudio 7 ngibona ngazathi it's an internet like studio vele nje labo bayasebe releasela nje ukuthi wena uyacomplaina kodwa ngomthetho vela kufanele ukuthi bekhiphe into ezokuthukana phakathi so umuntu noma kweyinye iparty don't insult him propose that person umeducate umtshele ngepolicy yakho ukuthi nina yobuhamba njani ngama-policies enu ngoba mina sekufike esikhathini sokuthi ngiyananzelela ukuthi no umuntu uyakuthethisa ukuthethiselani as long ungekho kuzana u-p f noma ukuzana u-p f ungamthethisi just go to that person umtshele ukuthi kade libona ukuthi lidilize ilizwe we are talking about people destroying the country not ukuthi zithethisane kathi vele kuyini okusihluphayo abantu bakithi o hayi then it's like ma usithi wena ngeke usayihlukanisa ukuthi kathi vele umuntu oyizana ungubani because labo ba-violent nani ndiba-violent mina sazi ukuthi what are you talking about lingazonda umuntu ukuthi waye kwenye iparty ungamzonde as long engekho kuzano please i-tribalism but uza kufa la uyichiye awusoze uyichithe uza kufa la uyichiye noma ungathini don't laugh at somebody ungakhombi igongeliseesweni lomunye wena ke thank you very much bye-bye
iyakulungelela bona uthungameli inkomo kini lonke bantu be-studio 7 zama ukuphendula labo abakhulumayo abathi bona badla kahle bantu bakithi asike sizame nokukhuluma iqiniso likhuphe nje ngembuzi qaphisa umsila ngoba izinto ezenzakala ezimbako liyazibona ukuthi zinjani ukhangele idorobho nje lodwa asike sikhulume ngezidorobho sikhangele ngezitarato bantu bakithi lingathi likhuluma lina lithi lidla kahle ngoba kuqondane lani sifuna abantu bonke bedle kahle ngoba kwakhululeka izimo lisizwe bantu bakithi lapha yekelani ukuthi likhulume into engayisiyo njalo liyekele ukuvala izimali zabantu vulani imali zabantu linikele ukuthi abantu bedle kahle ukuze kukhulunywe kahle emhlabeni yabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Big Nas avuma ingoma emnandi sidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abanye sebesithi sebesethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Chikore. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.